y pensar pisando con él. O hace sin se enseña a tirarme de luz, a donde andan la vapuelta de luz, etcétera, en jambón.
Usiphathisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo ubatshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi lelo cingo njalo ufike njani lapho okhona
yona le iphatha ithinki ngikalibe lingiyiitshani
kulungile uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi uthe wena ube kwenye indawo esa-basement ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani
akula izinto eziningi engizikhumbulayo ngikhumbula ngithesa ngama-jacks lokhana kwenzakala emamovini ukuthi uyafakaiyafayinwa emanzini ufaka ama-jacks
ye kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement
angazi